azange babe nethuba lokuthi baziphendule lezo zinto bezibhalwe lapho, ababanga lethuba lokuthi baphendule lokho okuyisicelo samagqwetha endlina undwele. Ngokunjalo ke bazabuyela bayehlala phansi babhale ngendlela efaneleyo, baletha amaphepha abo bawase emagqwetheni endlini undwele, bawase njalo enkantolo. Kutsho khona ukuthi kusihlwa nje sebekwenzile khona lokho, njengoba inkantolo ivumelane labo ibaphile ithuba lamagqwetha enduna undwele aphikisananga laleso sicelo, athe kuphela kumele kukhunjulwe ukuthi kujahekile ukuba kuthoniswe ibheyili. Ngakho-ke umthethwandaba uthe kumele kuthoniswe ke leso sicelo senduna esebheyili, wonke umuntu abashushisi kunye lamagqwetha babe khona ngaleso sikhathi, kwenziwe yonke into ngendlela efaneleyo.
Kuzakuthiwa izizathu zokuvalela induna enkantolo bezingabonakali izolo, kuliqiniso na?
Izizathu zokuvalelwa kukababa uMdladla singathi yirecord ngesiNgisi ibilokhu ingakaprintwa ukuthi ivele isetshenziswe e-High Court, ibisasetshenzwa iyasize yatholakala ngolwesihlanu siwa ke kumajistrate ukuthi ahamba ayibona ayivume lokho kuthiwa yikusertifya ukuthi iqondile, abeseyisa e-High Court izolo. Konke lokho kakwenzakalanga njengokwesethembiso sakho ukuthi izabe isifikile emini ngo-2:30 emagqwetheni enduna undiweni. Iziyafika leyo record lezo zizathu ntambama ngo-5:54, kwenza ukuthi kubashushisi bakahulumende zifike namhlanje ngo-10 lezo zizathu. Babashushisi bakahulumende basebekhala-ke befike enkantolo enkulu ukuthi hhayi, thina izizathu ngibona sizithole namhlanje asizilungiselelanga-ke, kasukazange ukuphendula. Ngakho sicela isikhathi ukuthi sikwazi ukuphendula, silethe izizathu zethu ukuze icala lithethwe ngokulandelayo. Icala elithoniswayo kukhulunywa ngebheyili, isicelo sikababa undiweni ukuthi aphumele ngaphandle kusathoniswa icala ngobubanzi bayo.
Ubona ungani induna ilethuba na lokuhlawuliswa ibheyili ithoniswe ingaphandle kwentilongo?
Thina njengoZulu esikwaziyo ukuthi nxa ngabe kule cala umuntu elecala, icala liyathoniswa ngendlela efaneleyo. Nxa ngabe lecala icala liyathoniswa ngokomthetho welizwe, olesikhalazo adlulele kuzinkantolo eziphezulu. Yikho esikhuthaza abantu kuso sonke isikhathi ukuthi bakwenze. Nxa ngabe umuntu kungathoniswanga kahle wangasuthiseki, kuthoniswa endineni kadlulisele kumagistrate court, okungasuthisekanga ngoko Magistrate Court ye-High Court, kuye-Supreme Court, kuye-Constitutional Court ngokunjalo. Asizisebenziseni zonke lezi nkantolo yonke le mthethwandaba ngendlela efaneleyo. Akunamuntu ofanele avalele ukuthi adlulisele icala phambili. Ngakho-ke yikho esikukhuthazayo ukuthi kungaliwa phansi abantu abadlulisele amacala phambili.